Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine ihlazi kufonwa bakazi 2022 noChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iCommission ebona ngokuqutshwa kokhetho eZek ithi phakathi kwenani labantu abahlole amabizo abo kuluhlu lwabavoti abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lasikhombisa 27,788 abathola kule mininingwane yabo engaqondanga okokuthi bebengasoze bavunyelwe ukuvota nxa bebengalungisisanga amagama abo.
I-voter registration kayivalwa vele. Noma ungabe usemazweni ubuye eZimbabwe namuhla, uyahamba kuzeke office kuphela ufike ubhale ukuvota akuvalwa noma kulamaye ama process ayenziwayo ufana nokuvota inspection.
Izakhamizi zakobulawayo zithi inkampani ebhadalisa ukupaka imoda kuleli dolobho kumele imiswe umsebenzi ngoba isibangele ukungahlaliseki kwezakhamizi esezibhadala amaqubaquba emali yokupaka ngenyanga.
Ziyakhala izakhamizi zithi yebo ye edolobheni kuyabetha umoya sibili izimoto akazikho, kodwa ke uhlupho olusuka lube khona izinhlupho ezisuka zibe khona yilezi. Ungazami ukuhamba ngemota uyabuya isikhwama sakho sesibe.
Inhlanganiso emela intatheli zindaba iYoung Journalists Association isisole ukubotshwa kwentatheli zindaba zephephandaba leNewsday izolo zithetheswa icala lokwephula umthetho wokuveza imfihlo weData Protection Act.
Yazi okuhlupha ngohulumende ukuthi odokotela asizeke size sakulomthetho othi umuntu engaba elatshwa odokotela bayavota.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ebona ngokuqutshwa kokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission ithi phakathi kwenani labantu abahlole amabizo abo ebhukwini loluhlu lwabalelungelo lokuvota i-voters roll abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lasikhombisa 27,788 bathola kule mininingwane yabo engaqondanga okutsho ukuthi bebengasoze bavunyelwe ukuvota bengalusingisisanga amagama abo. Kodwa abahlole lolugwalo kusalungiselelwa uhlelo lwe-delimitation exercise bedlula amachumi amahlanu ekhulwini i-50% kunani lababhalisela ukuvota, okutsho ukuthi ingxenye yababhalisela ukuvota i-50% ingazithola isenkingeni yokungavunyelwa ukuvota ngoba ingahlolanga lolu luhlu ukuveza ukuthi imininingwane yabo yalotshwa kuhle. Ukucubungula lolu daba, uSthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Nkosikhona DVD, isikhulumeli senhlanganiso ekhuthaza abantu ukuthi bavote eyeEkhaya Vote 2023. Yena othi iningi lahlola lolu gwalo kubo makhalekhukhwini.
Ayinani leli life ngokubona kwethu life, kodwa esikunanzelele ukuthi abantu abaningi basebenzise ama-mobile phones abo ukuverifya i-information yabo le voters roll. Abalutshwane kakhulu less than 1 million basebenzise ukuya kuma physical verification yaleya dikhona kuma polling stations ade sethe wapho yizeke. Lokhu kutshengisela ukuthi khona kungayisikho ukuthi bekule le i-platform le phone bekuzaba lenani elilutshwane kakhulu ekukhangeleni beku-inspecteni voters roll. 2.9 million ngabantu abaningi kakhulu, kodwa esizibuza khona njengenhlanganiso yokuthi khona ingabe kuvotwa online, ingabe kuchitha iningi labantu liyavota. Kodwa lokho ukuthi umuntu uyasuka ekufysically inspect or physically cast the vote, ikwesina zeyakhona ukuthi kungabe kuyilapha ukulohluphe khona kakhulu. Lonke sizazama ukubakhuthaza abantu ukuthi ukuthi sincedisane nini ukuthi sibhalise nini ukuvota. Kodwa sikunanzelela ukuthi inkinga ekhona ukuthi ama voter registration centers akhona kathesi akuma districts la kuma provincial offices awezeki. Okungasondawo ukuthi ungaphonga uvuka ekuseni ezindaweni eziningi ukuthi susiya khona. Sokuyi cost yokuthi umuntu akade ibhasi, akade umthova, akijime ebhalise ukuvota. Ukuvota khona kuqakathekile kodwa besikhangelela ukuthi ingabe bekungaba lenye iblitz yokuthi sikhankase njalo ukutsha izekhi besebantwini abantu bekwanisa ukubhalisa ukuvota.
Kodwa abantu bayakwazi yini ukuthi bengaqhubeka bebhalisela ukuvota lanxa kungela blitz leyo? Kukanti liyakhulumisana yini kathesi lenhlanganiso yezekhi njalo liyasuthiseka ngendlela eqhuba ngayo uhlelo lolo?
Njengenhlanganiso sihlezi sikhuthaza langesikhathi se-blitz lapho izekhona ebantwini besiwakhuthaza abantu ukuthi nxa ungakwanisanga ukubhalisa kathesi sungabhalisa any other. I-voter registration kayivalwa vele. Noma ungabe usemazweni ubuye eZimbabwe namuhla uyahamba kuzekho office kuphela ufika ubhalise ukuvota, akuvalwa. Noma kulamanye ama-process ayenziwayo okufana nokuvota inspection le delimitation lezayo, kodwa ukubhalisa ukuvota vele kakuvalwa. So abantu nxa ulapho okhona ufinyelele lapho kuduze lezekho office kumbe uthe usuke enkayi egwelutsheni wabuye enkayi iseta ugijima ushiye ngena ezekho office ekhona lapho eduze lawo ubhalise ukuvota. Akumiwa ukubhalisa ukuvota noma adungekho elizweni ngesikhathi seblitz ubuyile kathesi uyafika ubhalisa ukuvota kumazekho offices. So kucakathekile khona ukuthi abantu bakuzwise. Njalo emfundisweni yethu vele besikhuthaza njalo nje ukuthi ukubhalisa ukuvota akakumiwa. Nxa ungathena 18 years namuhla hamba ubhalise ukuvota, uzathola ithuba lokukhetha ibukhokheli ongabe ubufuna esigabeni, ewadini, e-constituency yakho landlani. Kungakhathalekile ukuthi izekhi ilamanye ama-stages ewayenzayo afana nalabo inspection bona laba afana nalabo delimitation.
Lo-ke ngumnumzana Nkosikhona DBD, isikhulumeli senhlanganiso ekhuthaza abantu ukuthi bavote eyekhaya Vote 2023. Ubexoxa esigcinweni lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Izakhamizi zakoBulawayo zithi inkampani ebhadalisa ukupaka imota kuleli dolobho kumele imiswe umsebenzi ngoba isibangele kungahlaliseki kwezakhamizi esezibhadala amaqubaquba emali ukupaka ngenyanga. Inkampani yakwele South Africa ethiwa 23 International ibikwa ibe lenzuzo edlula inkulungwane zamadola emelika angamachumi amane US $40,000 ngenyanga ezinhlanu ezisanda kwedlula ngenxa yokubhaka izimoto. Abanye bathi linkampani ayisuswe kuvunyelwe enye ezabhadalisa imali elingeneyo. Lokhu ngokunye ukwethulwe izakhamizi emhlanganweni owenzwe lentathelo zindaba kuviki edluleyo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuze sizwe okunenge abakwethulayo.
Ziyakhala izakhamizi zithi yebo ye edolobheni kuya bethu umoya sibili izimoto akazikho, kodwa ke uhlupho olusuka lube khona izinhlupho ezisuka zibe khona yilezi. Ongazami kuhamba ngemota uyabuyisa khwama sakho sesibethu moya ngenxa yokuthi i-city park i-23 i-city parking system yabo kayila zakuthi itikiti lelo ngelesikhathi esinganani. Ungafika upake 10 minutes uyachi dollar, ungasuka futhi epaka 5 minutes lapho pake khona sokumele uchi dollar. Ngakho ke bayathi ziyathi zakhamizi ukuthi le indlela okwenzakala ngayo zenza ukuthi abantu besabe lokungena ngezimoto edolobheni. Njalo abamabhizimusi bayathi ukuthi ama-customer amaningi awasafinyeleli kuma-business abo ngenxa yokuthi abanye sebedonda ukuhamba ngezinyawo ngoba sokumele kume idolobho lonke sisuka lapho siya lapha siya lapha ngoba ungathi hamba ngemota sokumele ukuthi lapho ufike khona wama phambi kwebusiness ethile sokumele uchiye imali. So abantu badike kakusebenze ngaleyo ndlela. Njalo bayakhala ngalabo abafana abagqoka njengabebutho abayiba bahamba beclaim izimoto leziyana. Khanya kabaphatheki kuhle, izakhamizi baziphatheki kuhle, abantu labana ngendlela abaziphatha ngayo sebengabantu abalamandla esabekayo sebengogoliyathi bakoBulawayo. Izakhamizi eziningi ziyakhala ngoba sezisiba force ukuthi zihambe ngenyawo.
Kukhona yini okukhulunyiweyo ngamastand izidanda zokwakha sizwa kuthiwa kulabanye abakhalakhala ngendaba yentengo yezitand
ziyakhala izakhamizi ezabo phumula zabo magwegwe bomhlangeni la kwezinye indawo ezathola izidanda izidanda lezi kukhanya bathe bezithenga izimdola le US dollar bekuyi-1 is to 1 abaningi babethenga ama-7,000 6,000 kodwa ke kuthe kusifika ku-2019 sokuthiwa izimdola le US dollar ngakusalingani labo kwasokuthiwa imali yabo isiluzivalo so yikho kabakhala ngakho ukuthi bona bebhadala izitanda lezi babhadala baqeda abanye bathengisa izinkomo bebezama ukuthi labo bathole indawo yokuhlala kodwa kathe sokuthiwa bathope up ngama 6000 futhi 6000 US dollars so ziyakhala kizakhamizi zithi ngenxa yalokho sezisizwa besezizibona sezithenga izitanda lezo kabili ngoba bathenga bona imali yabo iseselevalo ngaleso sikhathi kungani sokumele bathope up ikakhulu kade bekhala kakhulu bephumula south lesuwa
sizwa kuthiwa izakhamizi zikhulume ngodubo lwengcekeza edolobheni
izakhamizi ziyathi ukuthi ubulawayo esidikidikini ngasahlanzekanga njalo amasuwa besingathi izitishi zengcekeza zikhanya zidubuka imihla lamalanga khonkhana sokusenza ukuthi i-environment ingahlanzeki ngoba zigeleza njalo nje kube le mnuko njalo nje ngakho-ke izakhamizi yikwathi zikhala ngakho lokhu ukuthi kakulungisiswe ukuze labo baphile kwi-environment ehlanzekileyo sasesithinta-ke ngendaba yegetsi i-electricity ukuthi sokuyisivukampunzane ukuthi mihla yamalanga ugetsi iyahamba nje kungela timetable ukuthi kathi kumele ihambe nini ukuze abantu balungiselele khonokhana-ke izakhamizi zikhale ngakho ukuthi kuyazi limaza kakhulu ngoba bagcina bengasakwazi ukuthi baplane njani kube sokusibake le ndaba ye-continuous assessment learning area esingathi ikhala yona leyo ndaba inganithiwa abazali lanxa bayatsho ukuthi yinto enhle sibili ngoba iyancedisa ukuthi abantwana ekucabangeni lapha bathuthukise ukucabanga kwakho kodwa kwakusuka kubahluphe linani lama-taski lawo besingathi ngamakhala lawo ngoba lisuka libe liningi kakhulu okubangela ukuthi nxa umntwana e-primary ngiwenza 9 subjects ngiwenza 8 subjects ngiwenza 10 subjects konke le-secondary agcine selo msebenzi omningi kakhulu for instance nxa umntwana esesecondary mbulu yenza 11 subjects ugcina sebhale 55 amakhala ugcina seconcentrate kakhulu kukhala akhohlwe ngalokho okumele akwenze lawo amanye amacomponent ale weighting engazanti iphezulu so-ke izakhamizi bezikhala ngakho lapha le mbuzo ebuzwayo abanye bayathi ukuthi umntwana eseprimary uzafica ukuthi imibuzo aseyibuzwa singazanthiwa ngumuntu obhale i-thesis ye-PhD
umnumzana Thembelane Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association Inhlanganiso emela intatheli zindaba Young Journalists Association isisole ukubotshwa kwentatheli zindaba zephephandaba le-Newsday izolo zisetheswa icala lokwephula umthetho wokuveza imfihlo oye-Data Protection Act. I-Newsday ithi ababotshiweyo laba ngumhleli wayo uWisdom Mdzungairi, uDesmond Chingarande kanye legqwetha lenkampani uTatenda Chikohora. Amapholisa athi abathathu laba badinda udaba lwamanga olwalumayelana ngokudoniselana kwabaphethe amathuna eGlen Forest Memorial Park. Igqwetha labo umnumzana Jeremiah Bhamu utshelela umsakazo ukuthi abathathu laba baphange bakhululwa. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomkhokheli weYoung Journalists Association uLeopold Munende.
Umthetho ofaka engozini kakhulu yile abayithi code, i-Criminal Codification Reform Act. Lo mthetho usetshenziswa endaweni ezijeneni. Bayawunesikhiwa ngithi bayawu-interpret-a ngendlela abaye befuna ngawo. Bayakwanisa ukuthi wena ukuma kwakho lapha sokuphambanise umphakathi sesikubopha uyintatheli yendaba usebenza. Wakwanisa ukuthi kumbe indaba owayibhala izolo isibangele abayithi ngesikhiwa yi-alert and despondent anything. Umthetho onjengo-court ususetshenziswe yonke indawo. Yiwo esingathi khathesi ususihlupha ngasihlutshwa ngabo-IPA. I-IPA yangani yalungiswa kodwa asihluthisekanga ngayo kodwa yangani yakhitshwa. Kodwa khathesi umthetho lo owe-court yiwo osusetshenziswa nguhulumende wethu ukuhlukumeza intatheli zindaba abamela amalungelo abanye abamela amalungelo ezombusazwe njengalokhu esikubonayo.
Yebo lithi imithetho le mibi kodwa uhulumende nxa ezivikela uthi kumele kube le mithetho elawula ukusebenza kwenu njengentatheli izindaba ngoba kungaba ngumhlambe kazelusile kungasuke kube le nkinga enkulu elizweni
yazi okuhlupha ngohulumende ukuthi odokotela asizeke size kuthiwa kulomthetho othi umuntu engafa elatshwa odokotela bayavuthwa asizeke sizokuthiwa amagqwetha nxa emele umuntu engangena ejele lalapho ayabe engelacala khona bazavuthwa kodwa nxa kuyindaba yentatheli izindaba wonke umuntu okuhulumende labanye abaphandle abayenze ezombusazwe bonke babona ingani bayakwazi ukuthi intatheli izindaba kufuze zibe zisebenza kanjani yithi esahamba esikolo yithi esikwaziyo ukuthi kufuze sisebenza njani yithi okufuze sibe sihlala phansi njengentatheli izindaba sithi hhayi omunye wethu engaphambanisa sizamenza kanje njengalokhu esikubona kusenzwa ngodokotela kwabanye babo njengalokhu esikubona kusenzwa yi-Law Society of Zimbabwe kwabanye babo ababengamagqwetha thina sithi sifuna ethiwa yi-self-regulation sifuna ukuthi nxa omunye wethu engaphambanisa sibe le mthetho yethu eyokugweba lowo muntu lokubeka indlela angalungisa ngayo izinto abe phambanise ngazo njengabanye njengabodokotela njengamaloya why kufuze kube yithi sodwa esenza njalo ngohulumende yikho okuhluphayo yikho sithina sifuna i-self-regulation ngeviki elizayo siyabe sikomnye imihlangano lomphathi intambo we-information nabanye bakhe sikhuluma ngomthetho ozayo kumbe abafuna ukuwuletha we-media practitioners bill why umthetho lo ufuna ukuletha abayithi co-regulation uhulumende yabe kwelinye ingxenye thina sikwelinye ingxenye sinyedama ukwenza ukulungisa i-industry yethu esingakufuniyo yikuthi uhulumende ebesitsho ukuthi ungenza so siyakubopha ungenza so siyakwenza so
uLeopold Munende ngumkhokheli wenhlanganiso ye-Young Journalists Association sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi
lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America at Washington D.C.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi isikhumbuzo sowaye ngumqondisi wemidlalo yokuzilibazisa uConte Mhlanga siza kwenziwa kusasa eBulawayo Amphitheater phambilini kokungcwatshwa kwakhe eLubane ngomgqibelo umqondisi wogatsha lwezemidlalo ole-National Arts Council umnumzana Nicholas Moyo utshelele liphephandaba ukuthi bekumele lumbuthano wenzelwe e-Amakhosi Theater kodwa kwabonakala ukuthi lindawo iza kuba ncinyane ngalokho uzenzelwa e-Amphitheater iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi intengo yamafutha ezimota iqhubeka isehla ukungabangela ukuthi intengo yokudla lempahla ezitolo yehle leli phephandaba lithi intengo yamafutha la yehlile njalo izolo osokwenza ilitha linye lepetulo libe i-$1.60 okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani basakazi bakaStudio 7 kundala zonke zelizwe siyaphila siyabonga umsebenzi esiphathela wona siyamangala mina abantu bezihlupha besithi bona amavoti njani akuncedi lutho kambe emhlabeni sima uzelwe ngowesifazana kukhona okungapheliyo yini noma uyenzani kumbe uyenzani kukhona okungapheliyo kuwe yini kuzibuzelwa lo mbuzo zakubona ukuthi akukho so lona lo mbuzo okhona uyohlukuluza abantu sokubuhlungu ebantwini yikho lapho osuzagcina khona yonke into ibuhlungu mase siyaphila khumbulana amazwi baba umuntu umgangu wathi sezaphuma ngathi bawukhabanga ukuthi uphupha uthuthe indumba ukhohlwa ngaleli lizwe ukuthi ungalibuzi ngathi ivuki yakhona uyaphuma yikokho lokho kwenzakala empilweni akukho phezu kankulunkulu yabonaiilela lonke sathanele sabongani ngithilinjali khona yapho lami ngikhokhona
ndivuka njani mzulu kandaba mthokazi omuhle kwistudio seven lapho undaba engingayo lapha ngathemba mliso lapho engumzekuseni esitheni uzakhuluma-ke ntambama-ke ngendaba kasuzan mtami lo wadlengulwayo ngupresidenti lo sithi yena uyala ukuthi hhayi akulanto enjalo hhayi indaba ikhona baba mliso lobo ungaze ukhuluma uthini usuzan mtami ukhuluma kuhle kuhle ukuthi wena lenza ingane kuhle kuhle kuloku vumelana kodwa ngemuva khonokho kwamvele kwaqala kwenzakala ukuthi yena wadlengulwa ngupresidenti ele minyaka engu-15 njalo esesesikolo into enjalo madoda lingaboyivikela ngoba vele iyenza ukuthi lize liphambanisele ubuye kuye wena mthwakazi wena wena mthwakazi wena ye into iyenza esibili hhayi tribalism yakho lapha hhayi uyifaka kakhulu kakhulu endlu yayikuxotsha abantu wedwa khangele ujamisa akhulumi loba ngukuthi mndebele kumbe mshona hhayi ikhuluma ngezimbabwe wena lobo bhizi uphethe hhayi uyasiyangisa mani zama ukuthi uchiyane le nto yakho leyo kuyehlukanisa abantu leyo uma uzenza into yakufuna lize liqunye khulunywa ngeliri lizwe ukuthi liqunye chiyane lokuninginingi lokhu bakithi liyasiyangisa thina sithi hhayi asikhithi mengochamisa ngoba nguye lapha nelimkhangelele lapha ukuthi hhayi angaba phambili ngokuhamba kwesikhathi izinto zizilungele nyabona
studio seven ninjani basakaza abahle hhayi siyabonga siyazisa indaba engithi kubafowethu laba basebotswana negoli ababelokho besithi thina sihambe siyovota esisekhaya phethi sihambe siyovota bona bekhuluma besebotswana akubo south africa kathi bona indaba bengabuyi bezovota bona indaba bengabuyi bezovota ababuye bona bezovota konto besitshela thina ekhaya ukuthi siyovota la thina kwakuvota lokho hhayi asisakungendo siyavotela bani kula muntu omunye siyakwanisa ukumvotela thina lapho komthwakaza kusela izapho yangikhona yaginywa izanu ngeke size siyivotele sesizama imthwakazi sesizama imthwakazi ye sesizama ukugxila kiyo beseke sibona ukuthi imthwakazi wena izasishiya lakho kokuvota sivotela abantu besitshoneni hhayi hhayi amashabi hhayi sesidiniwe ngakho vela kusincedi ngalutho akusizi ngalutho futhi njalo soze kwafa kwasisiza ngalutho lokuthi bathi siyevota sesikhanisilile lokho hhayi asikugqugquzeli thina kathe sesizama imthwakazi sike sibona ababuye bona babuye sizoncedisana sikhulumeni siyevota konto besitshele ukuthi siyevota 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 bona behleze e-south africa lakubobhotswana bethi siyevota sivotele bani kekho umuntu esimbonayo esingamvotela thina ngiyabonga ngiyabonga studio seven
yebo sakubona sakubona studio seven sakubona studio seven lapho sakubona salibonani lonke mandebela amahle manje lalelanini lapho abazali babo bonke labantwana labazukulu konke izanu PF vele ayinathuba ayinatshansi okwamanje nje lokhuyana abakwenza kuthongela hayi angeke sikuvumele kokuqala one thina lapha masifika laphana masivele siyavota sikasivota nje sisale siyazi ukuthi masiwinile akula mavota azophuma after 3 months akula marizazi azophuma after 3 months ngaleyo ndlela kuzofuneka nje sizimele sigijime singene endleleni sigcwale imigwaqo yonke indawo lapho-ke sabe sesifuna ukubonisa la masotha akhona la ukuthi bona baphethe imbhobho noma yini sizobakhomba ukuthi bona ngeke basenze lutho angithi manje bona sebeqalisile ukusibonisa ukuthi bayasethusela kodwa-ke phela ukusethusela kwabo ngeke kusize ngalutho ngoba ma sesivotile sabe sifuna ivoti lethu liphumelele studio seven ngifuna uhlale wazi ukuthi if uwina lapho okhethweni umfana iwina lapho abantu bahlale bered ukuthi vele siyangena endleleni futhi asesabi siyangena endleleni and siyalwa ma ngabe kuyaliwa kuyaliwa sizowina futhi ma ngabe kuyaliwa kuliwe sizothatha ngenkani-ke ma sokuthathwa ngenkani kodwa kuyukuthi siyabe sinjani uvotiwe kwawinwa abantu bahlale beyazi indaba enjalo
njani ngapho kwistudio seven njani kwistudio seven hayi mengikhulumayo prince uprince ophuma engigwalase yasisamo khona ngalevule nawumabhalabhala hhayi nabakithi bengicele ukuthi nabe lowo mdala loyakezize ukuthi ukhuluma ngani lowo abathi ngugawule lo wezanophile fulo hhayi bengicele hlonipha abantu sibilokuzwayo kakhulu lathi esihlonishe sibili ngoba ambona iginto engakhulunywa umuntu olengqondo sike sigqandeke itini esithile ukuthi yena kulokuthula elizweni amboni uyakwazi kumbe njengoba vele abantu bezane bona bejayele ukuhlala behlukumeza abantu nabona kuwuthula kwakho kwaba kuthiwe kuhlala bebulala abantu hlalelabantu hlalele evalwini njengenyamazana ngenxa yabogawuli lawobhudi bakho mina ngabo
siyabonga balaleli bethu ngokusithumela imilayezo yenu nge-WhatsApp kwinombolo zethu ezithi +1 202 0800 465 0318. Ukwenze Melika eChina liqhubeke lisethula amazwi aqatha kulandela ukuya eTaiwan okwenziwe ngusomlomo wedalele the house olemelika unkosikazi Nancy Pelosi. Ukufuthelana kweleChina lelemelika kubikwa sokufike kusibanga esikude. EleChina lisole umongameli Joe Biden lisithi wehlulekile ukumisa uhambo lukaPelosi. Lokhu kwenzakala impi yakweleUkraine leRussia iqhubekela phambili. EleRussia lisehluleka ukuhluthuna amanye amadolobho lapho kubikwa kulokulwa okwesabekayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Tifa wajabhi Bhangodube.
Ilizwe leRussia liphezulu kwepressure enkulu kakhulu eyokuthi nxa lingathi lilizwe elesatshwa ngomhlaba wonke jikelele kodwa libe selikhulelwa lilizwe elincane elifana leUkraine, kungabe lihlazo elikhulu kakhulu. Ingakho iRussia iyagaya zonke indlela zokuthi ingenza njani ukuthi inqobe iUkraine. Ingakho benza ngakho konke okusemandleni ngoba bayazi ukuthi nxa kungenzeka ukuthi banqotshe iUkraine kuza ukuthi sebetshengisele i-weakness yabo kumhlaba wonke jikelele. Ingakho libona ukuthi kuba le ndlela eziningi abayilwisa ngayo impi leyo ukuthi banqobe iUkraine, njalo sebenze sebekhuluma ngodaba lokuthi babona ngathi akube le-regime change, kukhitshwe umnumzana uZelensky laphana we-Ukraine okwenzela ukuthi nxa engakhitshwa babona ngathi impi leyi isingaphela ngoba babe sebezafaka eyabo i-puppet oyabe ezalalela umnumzana uPutin kuko konke akudingayo, kuko konke abe kuhlongoza ukuthi kube lobudlelwano obuhle phakathi kwe-Ukraine le-Russia.
Ake sikhangele impi ye-Russia le-Ukraine. Ikhanya impile isidonse isikhathi, ubona ngani izaqhubeka inje yini, kumbe sizabona eleRussia likhulela ele Ukraine?
Kuvamile ukuthi ngaso sonke isikhathi enxa kusiba lezimbo ezifana lazana lezi, kuba khona abantu abangahambisani lakho lokho okwenzakalayo. Okufana lamanye amasosha asibona ukuthi bebekhona abanye amasosha kade bethunyelwa laphana ukuthi abahambe bayokulwa, kodwa kade befika ngale badizethe bachiye noma bahambe baqhubekele phambili bazihambele baye kwamanye amazwe, bachiye izikhali bengalwi. Kodwa-ke ukuthi uPutin usasele ndlela eyokuthi abe nokuthandwa elizweni lakhe, ngibona ingathi basamkhonzile uPutin ngoba ulimi lwakhe aluhlabelayo lulimi lweSoviet Union. Ulimi lwakhe aluhlabelayo lulimi lokuthi nxa abantu bengabambananga usho ukuthi bazadilize iRussia, iRussia izahlaselwa ngamanye amazwe amaningi kakhulu okuza kubhidlize ilizwe leRussia. Ingakho abanye abantu abaningi imbali yeRussia bayayazi kusuka ngesikhathi seSoviet Union ukuthi nxa kungaze kufike leso sikhathi sokusho ukuthi iRussia isingabe lilizwe elingadubeka kakhulu, elingaluza i-economy, elingadilizelwa izinto elingadilizelwa izinto zale eziningi kakhulu, nxa bengavumela isitha singene. Ingakho sesike sakubona ukuthi okutshengisela sobala ukuthi abantu basamkhonzile uPutin. Bakhona abanye ama-pilots abake basuka bathi behamba befanele behambe beyokulwa bayenelisa ukuthi babe lendlela zokucommunicate lamanye ama-spy ase-Ukraine, ama-spy ase-Ukraine la ebathembisa izimali ezifika kubo $2 million ukuthi ababuye besuke ngathi bayohlasela, kodwa bafike ngale bayehlalisa izindizamtshina zabo elizweni lase-Ukraine. Kodwa-ke ngokwenza njalo ama-pilot lawa ahamba athola yonke information enaleyana bayenza sengathi bayalandela izinto lezi ezikhulunywa ngohulumende wase-Ukraine ukubahuga ukuthi ababuye. Kodwa-ke ekugcineni sibone begcina bengasakwenzi konkwala, begcine sebephenduka beletha yonke information enaleyana bezoyinikeza uhulumende waseRussia, okutshengisela sobala ukuthi basamlalela njalo labantu. Bona abantu abaningi balokukhuluma nje bakhuluma ukuthi bona bayamsekela umnumzana uPutin ngendlela ayenza ngayo izinto, njalo le ngendlela ukuthi badefenda isovereignty yabo.
Umnumzana Tifa wajabhi Bhangodube ngolandela ezombusazwe welemelika. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ikhomishini ebona ngokuqutshwa kokhetho eZEC ithi phakathi kwenani labantu abahlole amabizo abo kuluhlu lwabavoti abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lasikhombisa 27,788 bathole imininingwane yabo ingaqondanga. Izakhamizi zakobulawo zithi inkampani ebhadalisa ukupaka imota kuleli dolobho kumele isimiswe umsebenzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.